sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Tateke leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-21 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba weHigh Court izolo unqume ukubana umthetho opha amandla inkampani kahulumende yeZupco ukuthi ibe yiyo yodwa ethwala abantu kumele wesulwe.
So kade sesokude ukuthi sokule court judgment, but ingathi sokulensuku vele izimota ezinye zithova.
Amalunga ebandla le-CCC ahlaselwe e-insiza leMatobo abalisa umela ibulawayo edale lePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa belokhu belalisiwe esibhedlela beselatshwa.
Ukhulu uchaye wephulwa ingalo ulele lapha nesibedlela akazi lokuthi uchayelweni umuntu omdala bamephula ingalo. U-honorable yena hayi lokhana hayi angikwazi ukuthi ngabe u-describe ngithini.
Kunjalo nje ibandla le-CCC lithi amalunga alo alokhe ehlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF abavakatshela ezindlini zabo eMatobo le-insiza.
Abantu be-CCC abahlalanga ngendlela eyiyo bavakatshelwa endaweni zabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba weHigh Court izolo unqume ukubana umthetho opha amandla inkampani kahulumende eZupco ukuthi ibe yiyo yodwa emele ithwale abantu kumele wesulwe. Umahluli walinkundla uJustice Evangelista Kabasa wesule isahluko sesine somthetho wePublic Health COVID-19 Prevention, Containment and Treatment National Lockdown Order 2020 kulandela ukukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights emele inhlanganiso yeJehova Mbayiwa. Umthetho lo ufakwe ngomnyaka ka-2020 uhulumende esithi ujonge ukwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngokuvumela imota eziphansi kwenkampani yeZupco njalo esola imchova esithi owindi bahlukuluza uZulu. Kodwa uhulumende usuke wavumela amakhombi ukuthi asebenze njalo kunyanga isanda kwedlula ngemva kokukhonona kukaZulu ngoba izimota ezithwala abantu bese zisilela emgwaqweni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inqumo esihle ngoba kwakusuke kwagangwa oJulayi into ababesuke bayenza yayingukuganga. Kodwa engingakwaziyo ukuthi phela singajabula, kodwa vele ungakhumbula ukuthi kuthe abantu befuna ukuthi bedemonstrate ukuthi be-against into ye-monopoly yona leyo bayi-scrapper bona. So kade sesokukude ukuthi sokule court judgment, but ingathi sokulensuku vele izimota ezinye zithova. Ngibona ngazathi lawo singaza ngethi ukuthi iyenze into enhle ngoba amakhosi isikhathi esiningi akhange ukuthi i-politics ithini, ngoba uzakuthola ukuthi kuyabe kwenziwe nala ama-applications kathatha isikhathi eside kungenziwanga i-decision.
Amakhombi ebesebuyelile wonke yini emsebenzini besokusetshenzwa nje njengansuku zonke?
Amaningi abesephumile kwezukho ngezizathu eziningi. Kube kuthiwa bebephuza ukubhadala, bebehlala izinyanga ezintathu bengabhadalanga, njalo bebhadalwa ngebhola bondi lalo babantu kwesinye isikhathi bayebebhadala ngeforex. So vele ungakukhanyela kwinto kwangikhona bekungalani ngoba umuntu unedemota yakhe isisebenza ehlala izinyanga engatholanga mali, umuntu ongalamota edaily making cash, into kwangikhona vele bekungenza ingqondo.
Udubo lwezimota sike sabona ikakhulu koBulawayo ngesikhathi kusasebenza izubuko yodwa, izimota ezithwala abantu besezisilela kathe siso kunjani?
Izimota ezithwala abantu kungani ku-improvile ngoba ungakhangela emalokishini amanye kuzubuko bekuthiwa kungathiwa u-6 ofuza ukuthi imota zinjani, sisi siyathiwa u-7 ziyabe seziphela. La makhombi ngoba amaningi athi ephuma kuzubuko akubhuki baphuza ukuthandisa ukuthi naloba abafana bona laba kwesinye isikhathi bethatha amadibona umasokuntambama kodwa at least liyake liyashoda ukuthi i-transport ikhona. Ngesikhathi sikazubuko kwamanye amalokithi bebephangisa ukuthayisa kakhulu kodwa kuyinto embi kakhulu ikakhulu abantu abaqedwa abasemsebenzini leli.
Uhulumende ubekhalakhala ngokuthi owindi bahlukuluza uZulu okungokunye athi kubangela ukuthi avale amakhombi, kusayenzeka yini lokho?
Uhulumende lawowindi liyafanana kwenze kuhlukuluza abantu. So akunandlela uhulumende angazibona ngani ngcono ekudefendini abantu. Uhulumende weZimbabwe lawowindi singathi balebhiheviya efana naye, owindi azetshintshi indlela abanakana ngayo, uhulumende wezane ngazozetshintshi indlela anakana ngayo, liyafanana nje.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo olwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Amalunga ebandla le CCC ahlaselwa insiza leMadobo abalisa omela iBulawayo edalele eParliamente unkosikazi Jasmine Tofa belokhu belalisiwe esibhedlela beselatshwa. USenator Khalipani Phukeni uvakatshele abanye abalimalayo ababalisa omunye ukhulu oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lane 74 laye ochaywe walimala kabuhlungu. Ngesizwe ingxoxo esiyenze loPhukeni.
Ngiyabonga umsakazi ngikubingelele, ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngifikile esibhedlela ukuyabona uHonorable Jasmine Tofa lo baba uNcube. Mangithi ubaba ngiyasho nje kodwa ngukhulu uNcube ngoba una 74 years old lo muntu. Bamchaye bamephula ingalo. Ukhulu uchaye wephulwa ingalo ulele lapha esibhedlela akazi lokuthi uchayelweni umuntu omdala bamephula ingalo. UHonorable buyena hayi lokhana hayi angikwazi ukuthi ngingakudescribe ngithini. Nesithombe uzobone ngithumele sona, izandla zombili zibotshelwe phezulu uthe emzimbeni konke lana ngokunye nje ungekudescribe. Ukhona omunye ubaba owebandlela ibusayo sisonke la kuworkshop yezesi, so uhambe phambi kwethu hayi uthe phuma ayuchilo wathi hayi ayilunganga lento, ayilunganga. And ngicabanga ukuthi sesifikile isikhathi ukuthi njengabantu sivumelane ukuthi i-political violence imbi, kungakhathalekile ukuthi yenziwa ngubani. So kumele laba abayenza i-political violence sibakhuphe ebantwini, bangahlali labantu ngoba zinyamazana. Asikwazi ukuhlala labantu abaziphatha ngalolu hlobo bese kuthiwa ngabantu abakwazi ukuhlala emphakathini ngempela, bahlonipheke lapho ngabo bonke abantu. So hayi bago high spirit bona kodwa basebuhlungwini and kuyabonakala ukuthi umuntu opheleleyo engqondweni angeka kuvume lokho. Labo abebandlela ibusayo uminister ubaba uNdlovu njengo provincial chair akangenele ngoba lokhu naye njalo ngomuntu kuyamngcolisa, lo mongameli welizwe kuyamngcolisa lokho, lelizwe lohulumende kuyangcolisa lokho. Asikwazi ukubehave ngobudlwangu ngobunje singathi zinyamazana abantu bechayo bechayelwa ukuthi bakhethe elinye iqembu elingayisilo lelibusayo kanti iconstitution ithi yona yi-multi-party democracy so makuyi multi-party democracy ukuze iconstitution ifulfillwe phela kumele kube khona amabandla aphikisayo
manje ngokubona kwakho isehlakalo lesi esokuchaywa kwabantu siyatshengisa na ukuthi ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo luza kuba lulodlakela olwesabekayo na
angiboni izithembiso zikhona ziyenziwa kuthiwa ngo-2023 sile plan iplan yokuthi kungabi lodlame udlame lusenzeka abantu belukhangele manje bengenzi lutho bengakwanisa ukwenza lutho into esicaca ukuthi u-2023 uzodinga ukuthi ngempela kube khona okwenzakalayo ma kungukuthi kuzoba nomehluko kulalokho okwenzakala manje ngokuthi asikaboni umuntu obotshiwe asikaboni le condemnation esikubonayo nje sibona abantu besenza amahlaya ngakho omama ogogo bekhunyula izigqoko behanjiswa ngamabra ama honorable members of parliament echaywa ngendlela u-honorable Thofa oshawe ngakhona so hayi anginalo mina ithemba lokuthi kuthiwe u-2023 kuzobe kuthule kusebenzeka ngalokho embiya kubona esibhedlela angivumi
lo ke ngusenator Khalipani Phukeni wabexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo lokhu sekudabalunye ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo alokhe ehlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF avakatshela ezinye izakhamizi emadobo le-insiza ezibuzisisa ngodlakela olusanda kuqhamuka kuleyo ndawo lapho okukhangelelwe uqutshwa ukhetho lwama-by-elections kusasa umgcinisihlalo we-CCC kuleso sigaba umnumzana Solani nje emnyama moyo utshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi lanxa kunjalo bakhuthaza abantu ukuthi bayevota ngobuningi
Salibonani mama sithandekile okwenzakalayo okwamanje ngemva kwe-violence ebikhona emadobo izimota zezano PF zihambile futhi zayavakatshela umama umanyathi onguye u-chief agent wethu esinaye lapha ababulala khona izinto indlu yakhe bahambile khona lapho kuleyo ndawo moto ezimbili bafika kuye bambuza ukuthi kathi mama wena kwenze njani bathi bathunywe ngu-ED ukuthi khona bazokhangela i-damage enzakeleyo and leyo damage ngabe zokhangela ukuthi yenzakele njani bathi khona mele yena etsho ukuthi hhayi ngotsotsi abayibo abangena endlini balutha babulala amawindi endlayo babulala izinto zonke yena wabatshela ukuthi hhayi akusibotsotsi ngabantu bezano abayenze njalo bathe besuka lapha bathi kathi wena usupport tani wacho yena mpela uthi mina ngisupporti i-CCC basuka bamchiya so esikunanzeleleyo ukuthi abantu bethu abantu be-CCC abahlalanga ngendlela eyiyo bavakatshelwa endayini zabo sibonela senisiza futhi khona umama Aris Moyo la emzini wakhe lokhu evakatshelwa zimota zezano-PF evakatshelwa imota zezano-PF nje ukuthusela abantu okwenzela ukuthi nxa sisiya ku-election Saturday abantu babe lovalo leke becabanga i-violence leya yenzakeleyo nge-Monday eyaseyinsiza la nge-Sunday eyasemadolo but esikuchoyo thina ukuthi noma kule violence noma kunjani kasibuyele emuva thina sifuna ukukhulula abantwana baseZimbabwe thina esikuchoyo ukuthi abantu bakithi bantu bamedobo ewathuka abaphume Saturday ngobunengi bayevota bevotela i-candidate yabo angeke bathi bona betshelwe ngabantu abahlala le emashonaland abaze bebachaya ukuthi hayi bebakhethele umuntu omele bamvotele bona abantu bakithi kumele bezikhethele i-movement iphathi abayithandayo bavotele i-CCC ngoba nxa usiyavota ungena wede ebhokisini njalo balimuke laba ababalanda bebatshela ukuthi bathi abakwazi ukubhala bona mele bebe kwazi ukuthi khona bavotela lapha bathanda koni triple C kanye labantu bensiza mele bebayangise bebabonisa ukuthi bona bazikhethela ubukhokheli ababofunaka bakhethelwa izano PF. So sihlaba ihlaba lo mkhosi ukuthi bantu bakithi sivukeni bantu bakithi sizimiseleni ngoba le test ka 2023 election ezayo bazasihlukumeza bazayenza konke kodwa uNkulunkulu bakhangele kusasa kuzathena triple C bekupower bazathini nxa sebehlangana labantu belimele bazothini ngoba abantu bethu benjela kathi sibasezibhedlela laba ama locals esinabo abazibiza ukuthi ngabezano sibindi bana banaso lohlukumeza abantu bakithi izilomele bezibuze so ihlukumeza izihlobo zakhe ihlukumeza abafowabo ngenxa nje kuphela yokusetshenziswa.
Aloke ngumnumzana Solani nje mnyama moyo umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change obexoxa ecingweni lo Sthandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Amapolisa athi asadingisisa ngalolu dlakela. Umgcini sihlalo webandla lezano PF eMathebelele and South umnumzana Nqobi Zithamangaliso Ndlovu utshele umsakazo we Studio 7 kusukwana esanda kwedlula ukuthi ibandla lakhe ayisilo elibangela udlakela njalo kufanele abantu balondoloze ukuthula besalindele impumela yokudingisisa kwamapolisa ngalolu dlakela. Obumanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsakazo wewange othiwa Lieja Nyai Community Radio Station uzaqala ukusakaza ngompalakazi mhlazi ku-10. Lo msakazo uzasakaza ngendimi ezithi isiNambia, isiDonga lesiDombe emangweni wewange leVictoria Falls. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imuli kaShadrack Njowa ocatshangelwa ukuthi nguye owakhokhela ukuhluthunwa kwemali efika izigidi ezimbili US$2.7 million ibotshiwe. Leli phephandaba lithi umkaJo Njowa labantwana bakhe abathathu babotshiwe yena usandabotshwa kumalanga asanda kwedlula. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Indaba zeqiniso ezimnandi sizwe. Nanga umdala u-Elephant Ncube lapha. Izano indlela eyenza ngayo libe liyazibonela. Khona le kezi kokwenzakeleyo sebemqamulile iqola umdala nango asahambe sehlezi kuyilitshiya. Umuntu ongaka ukuthi uyabetshayelwana libe liyabona ukuthi ogawule labochuma nxa bebona umuntu omdala sehawula sehlezi kulitshiya ngenxa yezano yabo le abayisapotayo. Yikukura undu phela yona le abathi balulungisa isidaba lwakhona kodwa nantu lokho lusenzakala. Asazi ukuthi indaba lesizoyiqeda ngani kodwa ke hayi okungapheliyo kuyahlola. Ngelinanga yalukhutha ugatshi izawela phansi uphela kuzodlula. Hayi sithule sibhekile. Asikho hephe ezinhlizweni zethu. Abadala kade esanjile abantu banja. Hayi, one day is one day kuzophela.
Ngeke ngibingelele ngibonise balaleli be Studio 7 kanye nani basakaze lesinikeza indaba ezimnandi ku Studio 7 mhlaba wonke. Ya namhlanje ngiphethe udaba olunye oluncane hayi olukhulu kangako. Ngapha eMandebeleni eLupane lapho engizwe khona ukuthiwa kule Pastors of ED. Pastors of ED. Lo baba lo okhulumayo lo mbuyisi sikhulumeli sakhe lo esikhulumeli salelo bandla uyazwakala nje ukuthi ayisuye walapho. Ulimi lwakhe benzama ukulalela ulimi nje ngezwa nje ukuthi hayi aseyondebele njalo igama lakhe ngizokuthiwa uhlamuka nyoni. Into yenzayo lihlazo and nani bantu bemandebeleni ngoba ugxile kakhulu emandebeleland north ngiyalitshela nje ukuthi hayi ngiyalicela ngiyalincusa lingawangeni lawo masonto layo. Amasonto alihluphekisayo wona lawo makuyi-church ayibe libandla like pastor hayi kube sokuthiwa pastors for ED ukuthi for ED sokusishona uED ngowani khonapho wesi lo umuntu lo isigangi isigangi impela silimele ngapho asinazihlobo ngenxa yakhe kodwa selibuyakho ngapho lizokuthi pastors for ED kuyayangisa lokho wena Thamuka Thamuka Nyoni uhlanganisa nje igama lakho lesifongo sakithi ihlazo lelo likhuluma vele ungaqala ukuphuma emoyeni ukhuluma indaba enjalo nani bantu elingena lawo masonto yalinxusa ubana phumana somasonto la yikho lokho okubizwa kuthiwa ngowaphusa waphusa ngamasonto kakhona ningangeni ngenani amasonto arayithi niyabo ngokhulumayo ngokuthulani Ndlovu enkayo kosikhobokhobo
Ntunga linjani basakazi be-Studio 7 yalibingelela kakhulu Ntunga kulento eyenzakala engozi yabantwana balaba bayafela emabhasini besiya kuma-trip nangokubona kwami ama-trip la ungananzelela isikhathi esiningi abantwana abafa mbona nxa ngaphambanisise ngakwana kumbe 3-4 kuyenzakala sebebuyela ama-driver la mina mbona ukuthi kumele kunanzelelwe ukuthi abantu ababenikwa ukuthi bahambise abantwana kuma-trip ayisibo bantu abanathayo yini ngoba ngesikhathi abantwana bengale emdlalweni le ababeyenza yena uyabe ngaphi lumuntu so into le ayinanzelelwe sibili ukuthi yona nxa abantwana besiya ku-trip kuqonda ukudingwa sibili ukuthi umuntu lo driver ohamba nali bhasi uyanatha yini ubenganathi ngoba ungananzela sonke sikhathi ama-trip kuyenzakala sebebuyela ayikho eyenzakala besiya kuyenzakala sebebuyela kubuhlungu kakhulu into eyenzakalayo ebantwaneni futhi yisilondo esingapholiyo bantu ebantwaneni abancane abantu abangazi lutho lapho lona uyabe usakhangelele khona
sanibonani balaleli baba-Studio 7 labasakazi baka-Studio 7 hayi siyabonga lathi sizwe inkulumo ezikhulunywayo lapha sizwe lo uthiwa ngubaba uchuma lo uthi bakhona abanye abakhiwo khonale kuzana sebehamba le-CC mina ngibona ba-right kulaba abantu shouthi bafuna utshintshwa yena ngithi uyadla kona ahlale kona kodwa kuzomphilela intinta hhayi abantu abarejiste kuvotwe makuwukuthi nango-December kuyabe kulokhu kusarejistwa abantu abaningi siyabe sikhala athi sizarejista kuthi ngelanga lokuvota lathi-ke sibona iplani kunabo mbe sengene emabhasini sifike sifake oxaka kethu siyengezelela inumba ngihambisane lalwani usiso bekhuluma mpela ukuthi lathi sinje i-triple C siyayisapota kodwa sibhalisanga so isikhuthazo sakhe side kakhulu ukuthi mina abantu kumele benzani behambe bebhalise singasapoti kodwa kumele sibhalise ungazothi ma siwina siwine ngobuningi ekugcineni ngicela ukubingelela umama onasikhulekile esigabeni sakotheni ephephamoya umamncane namsizi labonamthabi labonamtha labanye nje abakhona phana eduze ngithi khona liyaphila kodwa sihlobo hhayi lathi siyaphila lirejiste khonapho lani lirejiste likhuthaza abanye siwine sike sitshintshe siphume ngale kubumnangaba sike sibone uchamiso otheni siphathele ngiyabonga babhayi
sanibonani basakazi be-Studio 7 nonke ngingamoshi isikhathi ngivele nje ngingene edabeni mina nginombuzo umbuzo wami ulo ukuthi kahle kahle angazi ukuthi ngubani ongangifikisela loyo mbuzo kumnankagwa threat ukuthi inhloso yokufoma igugurawundi yayingeyani inhloso yokuthi igugurawundi ifake emathebheleland izimbabwe inkulu kangaka yayingeyani yona lo mbuzo yazi bengingajabula nje aphenduleka ngayo ngoba ngesingami mangihleli ngicabanga izenzo zasenziwa e-ground mina angikhuluma into yokuzwa ngolubathi ngikhuluma into yokubona ngawamamehlo ezazisenzeka phambi kwami so ngizothanda ukuthi mina ngazi ukuthi inhloso yokuthi kufonywe i-ground ithunyelwe emathebheleland yayingeyani izimbabwe inkulu kangaka ngicela lowo mbuzo even nalabo abayizikhulumi zezane ochuma lapha bawuphendule mina ngokwami futhi ngiyazi nje zonke lezi zikhulumo ezikhulumela izane ukuthi no laba bantu bayasebenza bayabona ukuthi uma kungabhidliwe umbuso wezano kufana lokuthi sebephelelwe umsebenzi yikho nje bekhuluma beze bechamazwe ngendaba yokuvikela izenzo ezenziwa izano ngiyabonga abasakazi ngabe imude ngicela liyifunde i-audio yami le
i-ruling party shemu siyehlulekile bochuma Joseph Chuma lokutshona lingali likhuluma sibili lingabantu abarafu ngalindlela icho lifaka uNkulunkulu lidlalela noNkulunkulu shuwa kahle ke ngubuze into encane uyiphendule enxa ufuna uyiphendule lapho uzakuzwa khona ukuthi ntini abantu abahamba bayempini bonke kuzofika namhla kakula umuntu akhambe leminyaka engaphansi kwe-30 babe abantu abakhulile bonke ababe leminyaka emncane ngalabo bethathwe ezikolo bonke abantu abahamba empini baleminyaka esifikile 70, 80, 90, 60, 70, 80, 90 so bazaze beyiboneni iZimbabwe le ilunga lokuthi hayi kuyalunga upresident wethu umnangagwe uyayilungisa bazaze beyibone abantu abahamba empini sisehlula abantu ababo labo kabayiboni abantwana babo ababazalayo sebele 40 something years ababazalayo sebelama 40 something years bayibona nini iZimbabwe ilunga luke liphongusapota lifungelize ligwalukele umuntu sibili okhuluma ngoNkulunkulu and Joseph Chumashua kadudlani njengobelieve gawule lakucentral lakuzanupf central committee abamkhethanga uphunga untule siyale lawe Joseph Chumashu umuntu wesintwini uyabona ngayisimo sibona sesigqaqhazela sinje ubamba ngapha langapha ubambelele ngapha langapha uze uthi kunganyomuka lokho ngapha ubambe ngapha ngoba khona ukushuwa kuza lenza ihlale nzima lezihlobo zemkhwaya emakhaya belizalwa khona ngengqondo zenu zeze elilazo ayi liyadaka shuwa liyadaka unganizami yalenzela enye into shuwa shema
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, umongameli Vladimir Putin olwe-Russia ubikwa esethule umthetho wokubusa kwebutho kungelasisekelo sombuso i-martial law ezigabeni ezahluthunelwa ele-Ukraine ezibalisa i-Luhansk, Donetsk, Zaporozhizhia le-Kherson. Lokhu kwenzakala ngoba amabutho akwele-Ukraine abikwa esehahabela lezi zigaba ukuzozithatha njalo. Umongameli Zelensky Volodymyr Zelensky owakwele Ukraine uthi amabutho akwele Russia athiye omaquphula emdulini wedamu elikhulu okungabangela ukuthi lingadilika isigaba sonke sizakhukhulwa ngamanzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ekuqaliseni bembona ngathi yena uPutin wengathi kasayiboni impile yikho esephunga ujikela nje izikhali zakhe ephunga ujikela lokho ngesilungu abathi at random ukuchaya amadorobho lana awase Ukraine. Lokhu kufaka lo mthetho we-martial law usengumuntu lwana obona ngathi wenzile into yakhe yona leyo ukuthi athathe izigaba lezi kodwa akuhlangani abantu bavotile kodwa bangathi kabezwakali ukuthi bayathanda ukuba se-Russia loba bangathanda ukuba se-Russia. Yikho-ke esengathi ufaka lo mthetho ukuthi kumele afake isandla esiqinileyo i-martial law yakhona leyo ukwenzela ukuthi abantu athi kulaba abaqinileyo abafana isikhathi sempi akuyiwe empini akube yilokhu kakube yilokhu yikho akwenzelayo. Kanti-ke ngasikhathi sinye futhi laba be-Ukraine bakhanya amasosha khona ayagombolozela sibili izindawo lezi ayesithi yena uzithethe yikho wagijima futhi wenza kono kukuvotisa abantu lokhu ngenkani esenzela ukuthi athi sekuyi-Russia khona phana lapho kukhona. So ke into zakhe zonke zingathi ngezokubhinyela bhinyela bhinyela ungathi ngokokubamba ngamandla ngamandla ngamandla.
Ngokubona ukwenzakalayo kwele-Ukraine kuyatshengisa yini ukuthi singabona impi le iqedwa ukubona kusenzakala yini lo?
Ye lokho kokuthi impi ingaphela le e-Ukraine angika kuboni kuhle ngoba into yakhona ingathi kayiqedakala ukuthi imi njani ngoba i-Ukraine ungathi wayikhangela kuhle kuhle ingathi iza kuba yilizwe eliphakathi laphakathi kwamazwe la not le esingathi thina alezikhali lezi ezibhilizayo i-nuclear. So kulokukhangelela khonapho ukuthi akukhanye ukuthi kuzaphela ukuthi ngoba ungakhangela yena uRussia nxa echaya uUkraine akukhanye ukuthi kathi umchayelane sibili kahle kahle ngaphandle kokuthi uzwanana lamazwe la awe-West. Yiko ke nxa bechaya nakhona laphana kukhanya ngathi bathiyene laba abakhulu ukuthi ukho omunye angajikela isikhali esinye singayisiso esifanele ukuthi sisetshenziswe laphana. Then sekungaqhamuka ukuqhubeka kwempi le okukhulu.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela ezombusazo ubexoxa ecingweni le Studio 7 esesigabeni seTexas khonapha kweleMelika. Isikhathi kasisavumi ukubana siqhubeke sisonke sikodwa ke sizadibana ngomvulo sikhathi sinye ngempela sonto lapha ngomgqibelo langesonto ezakuseni azikho indaba kodwa ezantambama kusihlwa 7:30 p.m. zikhona. Lingasilalela njalo ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande ngilifisela impela sonto elethukela. Asidibaneni njalo ngomvulo.